inyathelo leli lingashupha kakhulu because ozayenzakala ukuthi ama-suppliers bengaleva lawo bazakhweza ama-prices. So kusho ukuthi abazali labo kumele babhadale i-levy ephezulu kwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bathenge okufunekayo esikolo. Kungahlupha kakhulu plus kungaba le double taxation because ama-suppliers wonke lawa kumele babhadale kumbe bayabhadala izimra. So bengabhadala izimra kusho ukuthi bayabhadala ama-taxes kuhulumende. So uhulumende kumele athathe konapho kuma-taxes ezimra then bayenze ama-developments awo than ukuthi ama-suppliers abe ebhadala i-tax kuzimra aphinde abhadale i-levy esikolo. So kungahlupha lokho.
Siyazi ziyavulwa kusasa izikolo, zikhalazo bani elilazo njengababalisi?
Ya, izikhalazo zethu ziningi. Ama-salaries akakhweli and uhulumende uyakhala ukuthi economy ayifunction. But akhona amanye ama-incentives esathenjiswa kudala, ama-nani monetary incentives. Sakhwela thina ukuthi sinikwe i-land ukuthi sikwanise ukuzakhela izindlu kumbe ukulima and then sacela ukuthi basivumele ukuthi si-importe at least imota once in 5 years. So lezinye izikhalazo ezasifaka uhulumende kodwa lakathesi asikakhangeleli. So sikhangela ukuthi singahlangana sikhangelele ama-nani monetary incentives la ukuthi singahambisa njani.